Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 23 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sinanzeli kakhulu ukuthi kuhamba kobulawayo ukuthi siunder kule ndawo ezibe ziqhansa kakhulu esofanele zingene ku-localized lockdown kulusizi khona. Kodwa singakutsho ukuthi abantu akube yisifundo esihle sokuthi sikunanzele ukuthi asihlonipheni esikutshelwayo.
Idolobho lakobulawayo selile ziqinti esezifakiwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokukhuphuka kwenani labantu abatholakala belegcikwane leli.
Third wave ibuya ngamandla i-third wave. Abantu bananzelele kakhulu ngoba hey, especially lase-Gauteng lapha isinzima yi-COVID.
Isidlama habula i-COVID-19 kwele South Africa. Osokukhathazwe kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakobulawayo selile ziqinti esezifakwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokuqansa kwamanani abantu abatholakala belegcikwane leli. Iziqinti lezi zigoqela inkulumane emakhandeni laleyo ehlala abalutshana engenyakatho yedolobho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ukuqansa kwenani labantu asebebanjwe igcikwane le-COVID-19 kobulawayo sekudale ukuba kufakwe imigoqo ye-lockdown kusenzelwa ukwehlisa ukumemetheka kwalo. Udokotela Mthabisi Bhebhe uthi abantu sebekwazi ukuthi igcikwane limemetheka njani, ngakho kumele balandele iziqondiso.
I-coronavirus yona sesikwazi ukuthi ispreada njani. Ispreada nxa abantu bengagqoka ama-maski, nxa abantu bengapractice i-social distancing. Ngokukwanda kwama-case e-coronavirus okusenzakala kulezi nsuku kutshengisela khonokho nje ukuthi abantu bebengasayenzi ama-preventive measures, lahlale khulunywa Ministry of Health.
Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu abalandele izixwayiso.
Well, njengezisakamizi zakobulawayo kuziswa usizi nxa sithole imbiko yokuthi kukhanya lo mkhuhlane we-COVID-19 esuqansile. Sinanzeli kakhulu ukuthi kuhamba kobulawayo ukuthi siunder kule ndawo ezibe ziqhansa kakhulu esofanele zingene ku-localized lockdown kulusizi khona. Kodwa singakutsho ukuthi abantu akube yisifundo esihle sokuthi sikunanzele ukuthi asihlonipheni esikutshelwayo, sihloniphe izinqumo zonke ezifakwe yi-WHO.
Umnumzana Vusumuzi Sivanda, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kumele kube lo mthetho oqinileyo ozasetshenziswa ukumelana laleli hlandla lokuhlasela kwe-COVID-19.
I-lockdown le sifakiwe kumalokithi afana lenkulumane emakhandeni le-Northern Suburbs kuqakatheke kakhulu ngoba ama-cases ebesekhwela. Into esikhathazayo kakhulu ebantwini ukuthi ama-regulations e-COVID kawalandelwa. Kumele kungezelele ingathi umthetho ozayenza ukuthi kucomply, abantu becomply bebefuzi.
Udokotela Edwin Sivanda, umqondisi wezempilakahle kukhansile yakobulawayo, wenqaba ukuthatshwa ilizwi kodwa wachaza ukuthi kulemikhankaso abayiqhubayo edolobheni leli eyokulimukisa uzulu, njalo bayaqonqosela ukuba uzulu alandele izixwayiso ze-COVID-19 ngokugcweleyo ukuze kwehlise ukumemetheka kwalolu bhubhane. Izolo uhulumende wethule iziqondiso zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo ezigoqela ukumiswa kokuvulwa kwezikolo ngamaviki amabili. Umphathi ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko uNkosikazi Monica Mutswangwa uchaze ukuba uhulumende uzakhangela ukuba akusela ngozi na ukuvula izikolo ngemva kwamalanga alitshumi lane. Wengeze ngokuthi abezomvikela bazancedisa ukuba abantu balandele izinqumo ze-lockdown kanye lokukhangela imota ezithwala abantu ukuba zithwala inani elisemthethweni na. Kobulawayo kule ndawo esezivaliwe ngoba kuyikho okugxile khona umkhuhlane lowu ezivalisa inkulumane district, yona ngaphansi kwayo ikhangele ilokitshi lenkulumane phela ndaba sizinda nketha emganwini le-Baham Green. kuthi eMakhandeni district kugoqela iCountry Park iNjube iluveve iMakwekwe suburbs iPhumula suburbs kanye leMakhandeni kumaNorthern suburbs kugoqela iMpophoma iMzilikazi iNgubo yenja iMakhokhoba kanye lephakathi kwedolobho kuphela usuku lwayizolo bekubanjwe abantu abangamakhulu amahlanu lechumi lasitshiya ngalolunye 519 kwabhubha abantu abayisithupha abangu-6 kuthi asebehlabe ijekiseni yokuqala eyokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 bebezinkulungwane ezimbili lekhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa i-2157 kuletha asebehlabe ijekiseni yokuqala abafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-706,158 abahlabe ijekiseni yesibili izolo bebezinkulungwane ezintathu lamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye i-3369 okuletha asebehlabe amajekiseni onke baphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye i-440,220 ngimele studio 7 yokobulawayo ngingubathabile masuku
isisidla amahabula i-COVID-19 kwele South Africa osokukhathazwe kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
kusasela amaviki amabili landubana i-third wave yokuhlasela kwe-coronavirus kwele South Africa ifika esiqongweni kodwa isivele yaqala ukudla amahabulo inani labahlaselwa ilomkhuhlane ngosuku selidlalela kuzinkulungwane ezilichumi over 10,000 katizolo nje kuphela baphose bafike amakhulu amathathu 297 abantu ababulewe ilo mkhuhlane umnumzana Donny Fick ongudokotela esibhedlela seMill Park eJohannesburg uthi isibhedlela ziyagcwala ngokuthumuthumu
it is so difficult to access a private hospital bed in the city at the moment I mean
sekugcwele ezibhedlela okokuthi kunzima ukuthola umbheda nxa udinga ukwelatshwa uhlala esibhedlela
you have to make so many phone calls and hope and pray that they will take a patient's got oxygen saturation of 80%
ingcitshi zithi ukumemetheka kakhulu kwalegciwane kubangelwa ukuthi abantu abasalandeli imithetho yokuzivikela kulegciwane umkhokeli kahulumente we-Gauteng okuyiso isabelo esihlaselwe kakhulu umnumzana David Makura uthi ubufakazi bukhombisa ukuthi indawo zokudlela lezokunathela utshwala zigcwala phamu abantu bengagqokanga amamaski uthi njalo banengi abalokhu beqhuba amagigi kanye lembuthano okwaziwa mhlophe ukuthi imemethekisa legciwane umongameli Cyril Ramaphosa uthi sekungenzeka kwethulwe eminye futhi imigoqo yempilo ikakhulu esabelweni saGauteng lapho osekukubi kakhulu khona
we are seeing infection rates that seem to be much higher than what we have seen before
akusilela bezempila kahle imibhede yezigulane imbodlela zokuphefumula kulabo abangenelisiyo kanye leminye china ethingwa ngasebe gula kakhulu
of course the challenge of oxygen availability and ventilators is another one
le yinto esethuse iningi lezalwane zeZimbabwe ikakhulu esihlala edolobheni leJohannesburg okuyilo esihlaselwe kakhulu abanye bathi besabela ukuthi bangabanjwa yilo mkhuhlane bafe bakhona bathi nxa kungavalwa imisebenzi bangehluleka ukuphila njengoba bevele bedonsa nzima kusukela ngomnyaka opheleleyo abanye besaba ukubanjwa yilo mkhuhlane besithi besabela ukuthi bangafika bengaphatha kuhle esibhedlela intatheli yeZimbabwe umnumzana Aaron Dube uthi iningi labeZimbabwe likhathazeke kakhulu
i-third wave ibuya ngamandla i-third wave abantu bananzibele kakhulu ngoba hey especially laseGauteng lapha isinzima yi-covid isicelo sokuthi abantu nje kumele bananzibele kakhulu bengayithathi for granted umkhuhlane lo uyingozi kakhulu uyabulala sense social distance sanitize faka ama-mask singahambi ezindaweni nje just kungalasidingo sokuthi siye khona
okwakhathesi baphezu kwesigidi lasishiyagalombili over 1.8 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa asebefile baphose bafike izinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 59,000 bangaphezu kwezigidi ezimbili over 2.2 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-COVID-19 okulinani eliphansi kakhulu xa kukhangelwa ukuthi South Africa yilabantu abafika izigidi ezingamachumi ayisithupha 60 million Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso kumano
umkhuhlane we-COVID-19 udla ubhethu njalo kwele Botswana inani labantu ababulawe umkhuhlane lo lidlule inkulungwane eyodwa kuyona le iviki indawo esesihlaselwe kakhulu kusezikolo okulalapho ababalisi Abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana abakhala ngokuthi ngabe bayaqhakathekiswa ekuhlatshweni ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ise-Gaborone kwele Botswana.
Ithi ebona ngesimo se-COVID-19 kwele Botswana ithi ikhathazekile ngokubonayo kulandela ukuqonga kwenani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo. Elinye ilunga lale komiti uDkt. Mkgomotsi Mathaba esipha umbiko wesimo saliviki ngomvulo uthe sekubhubha abadlula inkulungwane 1069 umkhuhlane we-COVID-19. Uthi isimo esikhona sitshengisa ukuthi ubhubha abantu abalithumi ngelanga ngoba kuqala lokhu umkhuhlane lo waqhamuka nyakenye.
We continue to record a number of deaths and
asiqhubeka sibona inani labantu ababhubha ngalo mkhuhlane liqonga kufika mhlaka 18 Nhlangula inombolo le ibiku 1069 lokho kutsho ukuthi kubhubha abantu abalithumi ngelanga.
Kulokhu esabela ukuthi ngokuqonga kwenani leli kungethulwa iziqondiso ezintsha zokuzama ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane. Kodwa ezinye ingatsha ezifanele zemfundo zithi akuvalwe izikolo khathesi ngoba ababalisi sebehlasele ukwedlula abanye bonke. Inhlanganiso yamatitshala eBotswana Teachers Union isilobele urhulumente emnikeza amalanga esikhombisa ukuthi avale isikolo kumbe abone ukuthi ababalisi bayathola ijekiseni ye-COVID-19. Babalisi bakhala ukuthi kumele labo bafakwe phambili emzileni wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 ngoba behlangana nabafundi abaphuma endaweni ezithiyeneyo. Labo balisi abambalwa abavela eZimbabwe kakhulu ezikolo ezingaphandle kwezikarhulumente labo abakhathazeka ngesimo se-COVID-19. Omunye umbalisi uThobelani Khabo uthi isimo ezikolo asimanga kahle njalo kunzima ukuthi baqondise abantwana.
Abantwana abantwana sihlala sikhuza njalo nje. Isimo lesi sibucayi kakhulu ngoba ama-numbers akhula. Sesike salahlekelwa ngabanye ababalisi esibaziyo esisebenza labo esibathandayo kakhulu. Khathesi kunje ukuthi umsondelele umntwana umncedise sithi laba bakuzinga eliphansi babefunda ubatshengisa ukuthi hayi umntana ngibhala lapha kuzima ukuthi usondele ngoba awukwazi ukuthi umntwana umi njani ku-COVID.
Uthi abanye abantwana bahamba esikolo noma belezibonelo zenhlungu zomzimba ezihambelana ne-COVID-19.
Sesifisa sibili ukuthi singathola i-vaccination masinyane ukwenzela sikwanise ukuncedisa abantwana bethu esikhululekile. Angazi ukuthi kungaphakisiwe kanjani sincediswe sithole i-vaccine ngoba siku-frontline abantwana esibasebenzayo bavela kumuli ezitshiyeneyo.
Umongameli Mokgweetsi Masisi ekhuluma ngelanga lokunanza usuku lwababolisi ekuqaleni kukaNhlangula wathembisa ukuthi amathitshala azaphathiswa ngokutshetsha ngejekiseni kodwa ukuphuza ukufika kwemithi ye-COVID-19 ngenxa yokusilela kwayo umhlaba wonke jikelele sokubone uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba lugege kwelo Botswana. Noma kunjalo kule themba lokuthi uhlelo lolu luzaphakamisa unyawo ngemva kokuba iBotswana ithole amajekiseni avela eChina azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 awe-Sinovac. Abantu abaphose befike inkulungwane ezingamashumi amahlanu i-48,300 sebethole wonke amajekiseni omabili kuthi abadlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-151,000 sebethole ijekiseni yakuqala. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 Gaborone kwele Botswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique lapho abacubungula ingxabangxoza yamali ecatsha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano onkosikazi Esther Kumane Tax wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshongulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo ukuhlaziya usizo olungalethwa yilo mbuthano. Sixoxe lomnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuzulule lolwadawo lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathi thina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungise udaba loluyana lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe esadiki anokukhuluma kuphela kodwa bengafaki imali ezayenza ukuthi bakhone ukuthi balunge laba bantu ngoba laba bantu ama-insurgents la bakhanya kulelizwe elikhulu elibaphishayo elilo elibenza bayenze lokhu abakwenzayo. So kunzima ukuthi iSADC nga ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhona ukuthi basiluse baphumelele. Ngoba ucala kuyafana ukuthi bekwazi ukuthi isitha ngalwa kahle yisiphi ngoba ama messages la kawinze abuya ngoba athunyiwe so bangabakwazi isitha sabo then kungasiza ekutheni baqhazelule udaba lwama messages angiboni umahluko eselekwenzile okulokhu labudwayo ngoba ngibona kulicembu nje elithi lingenza umhla okuqakathekileyo nje ukuthi bafike nje baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo besiye lawo mazwe abazama ukubanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe aphandle kwisadiki ukuthi kuze kube kungani ukuba lokuthula so isadiki yona iyesihluleka kakhulu ukuthi ifake esikhathi ngokuthiswayo kuregin yesadiki
kambe singabona uhlupho lolu lwamalwe cashe wele Mozambique ludlondlobala
vele luzodlondlobala ngoba angithi into elwela laphana umnotho weMozambique zonkulu umnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi abasengathi banesandla laphaya bayafaka imali befaka izikhali bephushele lungandlondlobala moshakale ngoba iMozambique ingasibhekile imelana laboZimbabwe o-South Africa uMalawi uTanzania so kungenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje kugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecasha lawo kuzaqhubekela phambili lokhu senzakala
lowo ngumnumzana Walter Sonungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxe naye esejohannesburg wele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho isixoxa nabadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Difa waJapi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga abahlala kweleBhilithani. Lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu, kudliwa, kugidwa, kuluthuli abantu bekholisa. Kodwa lo nyaka njenganyaka enye, lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango dube ukuze sizwe okuningi lolu daba.
Esathi sinqasiqopha ilanga lamhlaka 10 July okulilanga befanele ukwenziwe ngalo iKalanga Gathering. Sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe amadoses ama 1 doses basase phezulu basase enani almost singafikisa lapha sethi ku 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikele kahle bonke ngokuningi wasethembisa ukuthi hayi kuselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhla ka 19 July mhla ka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma kunqaqhutshekela phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili so okulilanga ukuthi mhla ka 19 July kuyose kudlulile ilanga lethu sesilibekile ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesiza kwenza ngesikhiwa lokuthi i-virtual abanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibala lethi virtual ngithi zingitsho ukuthi sesiza kwenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa ufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe bechaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama-pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenzela ukuthi sidlulise lelo langa elibukalanga Gathering lingabi lilanga elidlula kungelanto esiyenzileyo.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo obukalanga uyini njalo wenzelwani?
Umbuthano lo sathi nqasuqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqhathekile kakhulu njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezi ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo iBukalanga Gathering le nxa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela umbuthane yena ukuthi lapho sasikhubuzana sikhubuzana abantwana ukuthi uqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu la khona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka ngomnyaka noma kukhona ezinye izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyenza ncwadisa ekhaya noma yikwini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nxa kufika isikhathi sengasakho yini lesi ukuthi sihambise imali eningi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kwenziwe ama-quarantine centers imali le yafika yathenga ezinye izinto khona ngale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela seplumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokhu lalokhuyana esibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu komqondo ukuthi kwenziwe i-technicon i-college laphana eplumtree ngumbono esiloko esiphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siloko sihlangana sikhumbuzana sibone ukuthi sesingaphi noma sesihambe how far sithola lama-updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya siletha ama-feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day iBukalanga Gathering
umnumzana Tifa wajabi bango Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano weBukalanga kwele bilithani ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-London Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lwama-by-elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGives Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. Umnumzana Ostalos Ziziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kwekwe kuvinjelwe ukubana kungamemetheki ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungaziwe ngabo abantu bayahamba ngaziwe ngabo abantu bayahamba. Engikutshiwo mina ukubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi abantu abapractice social distance abantu begqoka amamaski kwenze konke akula nkinga umuntu ophikisa indaba yokuthi besimise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo ukubana ke weaponize ngenxa yokuthi emalangeni adluleyo abantu bezane bebebuthene. Nxa kubuthene abantu abangasiwo bezane kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMtokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi na imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa. Kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties, imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke. Kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibizi lapha siyahlela, sibumba ama-structures, siyenza yonke into. Siyenza latho kunye ngokwenza inkani, ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho. Bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye.
Umnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bayangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bayangena ezimoteni bayagada bayahamba, it's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer eyokugcina okugqoka ama-mask ngazikhathi zonke abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Loku kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshwane abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakobulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezehlukeneyo eziphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye. Lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ugoqela iZimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu libiwa lahlukumezeka kakhulu phansi kwe-COVID-19 lockdown, njalo lokhu lesi simo silokhe siqhubekela phambili ngesikhathi ilizwe seliqalile elinye njalo ihlandla lamaviki amabili awe-lockdown. Umqondisi we-Center for Innovation Technologies, iSite, uMnumzana Zenzele Ndebele, uchaza ngohlelo lwabo.
Namuhla sizabe sibukisa i-documentary esayenzayo njenge-Center for Innovation and Technology ezabe ikhangela ngokuhlukunyezwa zokabantu ngesikhathi se-lockdown eyaqala last year ngo-March. So siyabe sikhuluma lama victims abantu abachayayo, abantu abafelwa izihlobo. So i-documentary leyi ngeyokuthi nje siveze ubunzima izakhamizi zakobulawayo ezahlangana labo ngesikhathi kule COVID lockdown lapha.
UMnumzana Ndebele wengeze ethi ngemva kombukiso bazaphinda bahlaziye lengcwethi ngesimo lesi.
Documentary le nje ukuthi abantu bebekwazi ukuthi i-lockdown kwesinye isikhathi isukuyasetshenziswa ukuncindezela abantu ikakhulu abamabandla aphikisayo. After i-documentary kuzabake le-discussion ezabe igoqela abantu abanjengoSipho Malunga.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uncome abesite ngohlelo lwabo lolu.
Into enhle ukubana yenziwe i-documentary leyo, especially uma ungakhangela ukubana ngesikhathi se-lockdown kube lama violations amaningi. Kwenzakale kakhulu ukuthi kube lokuhlukunyezwa kakhulu, lokwephulwa kakhulu kwelungelo loluntu. Sibonile abantu osisi bekhadi bhaki betshaywa.
Unkosazana Nomqhele Nyoni ongomunye wabahlukunyezwayo ngesikhathi se-lockdown uchaza udaba lwakhe.
Ngahlukunyezwa sibili kakhulu ngamapholisa ngoba ngangagqokanga kuhle imaski. Kwaba nzima ukuthi siye mangala ngoba kwakungabantu bomthetho. Labantu engangihamba labo batshaywa sibili kabuhlungu.
Emhlanganweni njalo ucwaningo lokwephulwa kwamalungelo oluntu ezweni owulesihloko esithi the impact of COVID-19 social economic rights, umabhalane wekhomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission uMnumzana Eric Mukutiri wachaza ukuba ngempela minengi imibiko yensolo asebethe bayithola evela kuZulu lenhlanganiso ezwilela amalungelo oluntu mayelana lokuhlukuluzwa kukaZulu phansi kwe-COVID-19 lockdown. Njalo banabo ubufakazi balokhu loba nje engachazanga ukuba nyathela bani abazalithatha ukulungisisa lokhu. Umeli weCanada kuleli unkosikazi Christina Buchan laye kunyanga edlule ngelanga lokuthakazelela imisebenzi yentatheli izindaba emhlabeni jikelele, laye uveze ukukhathazeka ngokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ngamapholisa lamasosha ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, kukanti njalo beyizisebenzi eziqakathekileyo. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ebona ngamalungelo oluntu isithe yasola ukuhlukuluzwa kukaZulu endaweni ezehlukeneyo yisandla sikahulumende, bekhuthaza ukuba angabi lesandla esilukhuni. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz bu shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo selile ziqinti esezifakwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokuqansa kwamanani abantu abatholakala belegciwane leli. Sisidlama Habula i-COVID-19 kwele South Africa osokukhathaze kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivale Elisaye, ngisithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.